Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya sangana kweza kusihlwa mthokozo omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 7 kuNtulikazi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Asiboni kunomunye ongaphambi kanjena aphamba nesimsebenzi ekhona okwakhathi esikhuma siyafisa ukuthi hhayi aqhubekele phambili ngomsebenzi wakho omuhle umsebenzi lowo yiwo siyasenza lathi sibone izimbabwe zishintsha sibonile emgwaqeleni siyo amadema ayalungiswa.
Abasakhulayo bebandla lezanu PF bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030 lanqa nje isikhathi sakhe siyabe sesedlule. Kodwa uMnangagwa uthi kafisi ukuqhubeka esembusweni.
The Zimbabwean youth must rise.
Intsha yeZimbabwe sokufanele isukume yalokubuswa ngochuku uMongameli Mnangagwa.
Amabandla aphikisayo kwele South Africa akhuthaza abatsha ukuba bavukele uhulumende weZimbabwe. Yena obopha mahlayana abaphikisayo labalwela amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla lezanu PF benze umhlangano eHarare namuhla. Baphuma lesinqumo sokuthi bafuna uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030 lanxa isisekelo sombuso singakuvumi lokhu. Kodwa yena uMnangagwa obesemhlanganweni lo uthe uzalandela isisekelo sombuso ngokwehla esihlalweni isikhathi sakhe nxa sesifikile. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Abatsha abakubandla leZanu PF Party kumele uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni loba isikhathi sakhe singafika ngomnyaka ka-2028 ukuba asuke esikhundleni njengalokhu okulotshwe kusisekelo sombuso welizwe. Kodwa uMnangagwa wethule umbiko enkundleni yokuxhumana e-XCity kasoze ahlale esikhundleni njengalokhu okufiswa ngabatsha labanye abakubandla leZanu PF. Abatsha laba abavela ezabelweni zonke bathe gwaqa namhla eHarare lapho bathethe isinqumo sokuthi uMnangagwa kumele ahlale esikhundleni. Bethule ugwalo olujulileyo besithi bakubone kufanele ukuthi ehlale esikhundleni lesi ukuze aqhube kahle inhlelo zakhe zonke. Ngokuhlangothi lwabatsha uMnumzana Munashe Mdusa ubesemhlanganweni lo uthi bakhulume izifiso zabo njalo lokhu okukhulunywa nguMongameli Emmerson Mnangagwa ngokwentando yakhe.
Asiboni kunomunye ongaphambi kanjena aphamba nesimsebenzi ekhona okwakhathi esikhuma siyafisa ukuthi hhayi siqhubekele phambili ngomsebenzi wakho omuhle umsebenzi lowo yiwo siyasenza lathi sibone izimbabwe zishintsha sibonile emgwaqeleni siyo amadema ayalungiswa indawo yonke lapho ohamba khona izimbabwe every district kunento eyenzakalayo ngomsebenzi ekamongameli othole isiqungo phela yini ukuthi kize lathiwa ngabanikazi bakhe. So thina yithi yikho phela esikuthakazelayo khonokho yikho nje njengabontanga arenyeezivumelana amaprovinsi onke ukuthi hhayi kumele aqhubeke khona khona akwenzile kuthi umsebenzi wakhe awuphutshise owathi umsebenzi funa ukuthi ngomnyaka ka-2030 abantu umkhonomi wethu ube usingaphakathi laphakathi nxa sizilinganisa namanye amazwe.
Isikhulumeli sebandla leZanu PF uMnumzana Farai Marapira uthi kuyazwakala okukhulunywe ngabatsha kodwa kumele kulandelwe izifiso zikaMnangagwa njalo lesisekelo sombuso welizwe.
Isu sebato leZanu PF tinoterera mashoko ataurwa naiye mukuru webato. Ivo vaMnangagwa vakataura vakati havasi kupfurira mashoko avakataura ndo mashoko atinoteerera nekuti isu tinoshanda neguidance, isu tinoshanda nedirection, tine hierarchy.
Siyakuzwa okukhulunywa ngabatsha njalo sakuzwa okwe yathula kumongameli Emmerson Mnangagwa. Okuqakathekileyo ukuthi leli libandla labantu njalo lilandela imithetho yelizwe, silandela imithetho yelizwe njalo sikuhloniphe lezifiso zikaZulu.
And they are free to associate vachitaura zvavanoda vachishuvira zvavanoda.
Loku kusekelwa ngumnumzana Sydney Sekeremai ukuhlangothi leZANU PF Council of Elders. Umhleli wezindaba zeNewsworks umnumzana Dumisani Muleya uthi abatsha laba bathunywa Mnangagwa.
Siyayazi indlela abasebenza nayo abakhokheli beZANU PF kushusela kudala. Uma umuntu efuna ukuhlala uqala ngokuthi hayi mina sengifuna ukuhamba, esenzela ukuthi abe seyajika phambili athi hayi mina njengoba sengikhulumile ukuthi ngifuna ukuyaphumula. Kodwa-ke nginenkinga la yokuthi abantu abafuna ukuthi ngihambe. Mina njengomkhokheli weqembu ebandla leZANU PF leyo angikwazi ukuthi ngiphikisane le ntando kaZulu, ngiphikisane le ntando yabantu. So kusho ukuthi mina sengizalalela lokhu okutsho ngabantu njengoba njengomkhokheli weZANU PF mina ngisebenza ngezifiso langentando yabantu. So kusho ukuthi sengiyahlala ngoba abantu besho njalo. Ubesenzela khonkhwana ekhuluma emtare laphana esithi sezahamba yena. Kusuke kwalo le nhlangano eminingi kakhulu emasingo ngale midlensi kwayiwa baya emathnothi nambo begijima besemasouth, manje sebehlanganisa ama-youth la ukuze balandele lesinqumo sokuthi kumele ahlale. Nguye okwenzayo lokhu, akusukuthi khona ubevele efuna ukuhamba, uvele engafuna ukuhamba.
Umleya uphinde wathi umnumzana Constantina Chiwenga umsekeli kaMnangagwa ubotshwe imbila zikakonde kudaba lolu. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance kulombono ofanayo.
Lokhu kwenziwa ngama-youth kuyinto engaqondanga, ikakhulu ephikisana le-constitution yelizwe, okutshengisa khona ukuthi vele iZANU kayimeli i-constitution. Kube sokudanisa ukuthi uMnangagwa ukuthi angabakhuzi kukuZANU akukhulunywa lutho ongaluthunywanga. So bathunyiwe abafana laba kuyisifiso sakhe, kodwa yena ufuna ukuthi enze angathi into angayifuniyo. Siyakhumbula ukuthi uMgabe yikho vele abekwenza ngumdlalo awufunda kumgabe uMnangagwa ukuthi uyazenza ngathi hayi ngabantwana sebethe. Akula mntwana okhuluma into umzali angayivumanga, ikakhulu kuZANU. Yinoma ngubani ongamuze sukume khulunywa uthunyiwe, nxa ikhuluma uthunyiwe. Nxa kwathiwa kukhulunywa ngokuthiwa kugenqula uMgabe okhulumile ngowayethunyiwe. So uMnangagwa loba engazenzeni, angarubha abalutshwana, kodwa okusalayo yikuthi nguye vele umuntu owenza linto le ayenzayo le. Ubonakale ngokuqalisa ukufaka ifamily yakhe ezikhundleni ukuthi uvele uyazifukamela, uyazilungiselela ukuthi angaphumi esikhundleni. Kusho ukuthi uzaze aphume ngokufuqa ngokhona.
Kulabanye abathi ibandla leZANU PF selidabuke phakathi ngenxa yokwenziwa nguMnangagwa ofuna ukuhlala ekhuluma emphakathini esithi ufuna ukuthiya isikhundla lesi, kodwa yena elesifiso sokuhlala embusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party angamachumi amabili 20 abotshwe ngamapholisa namuhla engubo enja kobulawayo ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ngokubopha abalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo. Kulabantu abedlula ikhulu asebebotshiwe njalo abanengi balokhe bevalelwe eHarare kwaBulawayo lakwamanye amadolobho. Emasingo kulesithekeli esivela kwele Czech Republic esilokhe sivalelwe ngemva kokubotshelwa ukuthatha ividiyo sichaza ukuthi akulamanzi kuleli dolobho. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights yazise enkundleni yokuxhumana e-X ukuthi amapholisa ahlasele amahofisi e-Crisis in Zimbabwe Coalition lawezinasu eHarare namuhla. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi walile ukuthi kulokubotshwa mahlayana kwabalwela amalungelo kaZulu esithi amapholisa alondoloza umthetho. Wengeze wathi abalokukhonona ngokuziphatha kwamapholisa bavunyelwa ukumangala emapholiseni. umnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party uchaze okwenzakale namuhla.
Lapho kwenzakeleyo namhlanje siku clean up campaign lapha enguvuyenza, and then kwase kufika ke amapolisa aseNtumbane police station, afika ke aspeaker lapho wonke umuntu obekhona. Lapho abantu bangafika i-20 sesiqedile i-clean up yethu sesivala ngomthandazo. Kwavela kwafika ke amatrak amapholisa lamapholisa, and then we rounded up sathathwa ke sasiye eNtumbane, sishone seNtumbane khona laphana. And then after that basebe-confirm eNtumbane ukuthi usuku lwanamhla akala case. And then ke kwasekuqala ukuphikwa abantu, kuphikwa abanye abangu-3 manje abase-central police, and then waphikwa abanye abangu-6 abasephumula as i-reference to amanye ama cases abathinge eChabalala enyabathinge asephumula. So as we are speaking right now, abanye sisecentrali, abanye sebethethwe sebephumula. We yet to see abanye ukuthi bazakwenzani basele eNtumbane police station.
Umnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party obexoxa lotabo kaNcube weStudio 7 esebulawayo Central Police Station. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ekhokela inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association.
Umhlangano we-SADAG ubulithuba elihle kakhulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lizikhangise emhlabeni liyilizwe elilungele ukwamukela imali evela kwamanye amazwe, liyilizwe elilungele ukwamukela izivakatshi, ilizwe lapho ungafaka imali ilondolozwe ivikelwe, liyilizwe elihlonipha umthetho, liyilizwe elihlonipha amalungelo abantu. Manje ke ukubotshwa kwabantu abaningi kangaka ngale ndlela sekuthethe lonke leli thuba sekulikhangelise khona ngale, kulapho imisakazo lomhlaba uyabe usukhangele khona ukuthi hayi leli lizwe kalihloniphi amalungelo abantu, kalithanda abantu abatshengisela ukuthi kabasuthisekanga ngalokho kuyabe kukhona elizweni. So kulithuba elilahlekileyo leli.
Abanye ababotshiwe sibona beqhubekela phambili bevalelwe bengakakhululwa ngesibambiso kumbe i-bail, likubona njani lokho?
I-constitution yeZimbabwe ikwenza kucace kahle ukuthi umuntu nxa esebotshiwe kulilungelo lakhe ukuthi athole i-bail ngaphandle kokuthi kube lezizathu eziqinileyo eziveza ukuthi mhlazana lithoniswa icala uzabe sebalekile kazokutholakala, kumbuza kwethusela ofakazi, kumbuza kwenzokunye okuza kwenza ukuthi ukusebenza komthetho kungabi ngokuqondileyo. Ngakho ke kakufanelanga ukuthi abantu balelwe ukuthola i-bail, kuyinto ephula amalungelo abantu.
Udaba lwemasingo lapho okulesivakathi eseCzech Republic esibotshiweyo lilubona njani?
Zonke zona lezi zinto ziveza ilizwe kabi, zenza bethuka abanye abantu ababefuna ukuthi bavakatshele ilizwe. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi labo abakhangelwe ngomthetho bangaze bawusebenzisa ngendlela engafanelanga, ukuthi kuso sonke isikhathi nxa ngabe kulensolo, kulomuntu osolayo abotshwe, kulomuntu okhalaza abotshwe, kulomuntu okhuluma lokho abangakuthandiyo abotshwe. Ukubopha abantu kuso sonke isikhathi akuzange kwasebenza, kusoze kusebenze futhi. Asifundeni ukuxoxisana, asifundeni ukukhulumisana, asifundeni ukubonisana, asifundeni ukuzwa abanye abalembono engafanele yethu siyilizwe. Kwakhiwa kanjalo, akuyiwa nganxanye kungemanzi, kanti ke vele kwakhiwa ngokuhlukana kwembono, kwakhiwa kanjalo.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yamalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association. Ubesecingweni lo tabo kaNcube weStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele umuntu wonke weZimbabwe okugoqela labezinkonzo bancedise uhulumende ukubona ukuthi umhlangano weSADAG ozaqhutshwa kuyona le inyanga eHarare uyaphumelela. Ukhulume amazwi la embuthanweni womthandazo oqhutshelwe eHarare obuholwa ngumfundisi Andrew Taunashe, uBishop Nehemiah Mutendi lo Edmond Chiwota. Umongameli Mnangagwa uqhubeke wathi eleZimbabwe selenelise ukuthuthukisa inhlelo ezinengi lancanje letheswe izijeziso zenotho ngamazwe aphetsheya. Lokhu kwenzakala lanxa ezinye inhlanganiso lamanye amazwe besithi akufanelanga eleZimbabwe liqhube umhlangano weSadaki ngoba alinanzi amalungelo oluntu. Nanku libopha mahlayana abaphikisayo labalwela amalungelo kaZulu. Kodwa ilunga lebandla leZANU PF umnumzana Mbongeni Dube oyemela iLupane East edale lePhalamende kodwa okhuluma ezimele utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ilungelo loluntu alephulwa elizweni njalo eleZimbabwe liqhuba kuhle amalungiselelo alumhlangano.
Kuyafana nje lokuthi ma kule kyaba ngisebengama-members ekyaba uthayelana imali. Ngakho kumele ukuthi wena uthayele imali kuze kuthiwa ungathayela imali kodwa uyi-member yethu. Yikho ke abazama ukuthi bakuhle khonokho. IZimbabwe yi-member yesadani. So sekumele ukuthi ithathe i-chairmanship. Akusamelanga ukuthi kuye eZimbabwe. Okulungiswayo kuyini eZimbabwe ngoba yonke into yalungiswa mhlaka 23 August yadlula kikhonokho. Khathesi isikhathi sokuthi sibe senza ingqubekela phambili, senza ama-development. Nika ama-difference aside sibone ukuthi sisiyafika.
Mzini ngoba kungani lokhu kungabe inhlala yenza.
Ya, anti nanxa ekhaya kubuye umuntu wemzini phela singazukuthi besidla umfushi izolo singakulalela umuntu wemzini inyama inyama leyana siyidlala ngazukuthi umuntu wemzini ekhona ekhaya. So ngokunjalo-ke kuyafanana nakhona phezulu awungeke wena ukuthi iguma lakho libile kubuye umuntu wemzini iguma leyo kodwa ungathanyela ekhaya futhi sokusala kuthi yini ekhaya phela yona leyo into eyenzakalayo ukuthi ngiza kumgwaqo ukuthi e-Mount Amdene so kuthe kwabambanisa lokuthi kwenjani kule sadisi but sokuyinto esiseliiko ungabona umuntu eloku ethandabuza esithi akumelanga ukuthi kube khona konoko umuntu ozondilizela ngoba ungazibona ungafuna ukuthi kube ne-development elizweni lapho kumbe kube ne-program enjengana le elizapho kuye kune-problem ama-problems abathi akhona alungiswayo iwaphi kahle kahle ngaphandle kokuthi ama-problems akhona kumele alungise kumele ayolungisa ama-opposition parties ngale ngoba yiwa le-problem phana ngale konabhoda singazi ukuthi ama-problems akhona amanye elizwe lwayo.
Njengoba umhlangano we-SADC uqhubeka eHarare singathi imathebelele ndilayo izathola yini ezinye inhlelo zentuthuko ekulungisweni kwemigwaqo lokunye njalo okulungiswayo.
Siyakwazi ukuthi vele abasoze bayekele baphume elizweni bangakanje i-Victoria Falls number one. Yikho lapho abazaqalisela khona esingathi thina yikho lapho kumele sikhangelele khona ukuthi singathola something. Then-ke kuyose sithi ku-state of ilokuzenene esikutholayo thina i-setting. Of course akunanto esizayithola but khonokuyana sokuthi yimpile indawo yaseHarare. Maybe sesingathola amanye ama-funds that angabuye ade nomuthi ayilungisa khonale eHarare sengathi ayibethwa asabalala ayethayekezinda.
Umnumzana Mbongeni Dube ulilunga lebandla leZANU PF njalo wake wamela iLupane East edale lePhalamende. Ubekhuluma lapha ezimele lo Standekile Mhlanga weStudio 7. Kwezivela kwamanye amazwe umongameli Bola Tinubu wakwele Nigeria uthi bazajeziswa kabuhlungu abathi sokumele uhulumende wakhe egenqulwe libutho kulandela ukutshengisela emigwaqweni okwenziwe kunsukwana ezedluleyo ngabantu bekhonona ngenkohlakalo lokudlula kwempahla etshiyeneyo egoqela ukudla. Lokho kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Kulabantu abafika phose amachumi amabili 17 ababulawe elizulu lesikhukhula kwele-Somalia izolo. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba izulu leli libhidlize izindlu ezedlula inkulungwane ezilichumi 11,500 edolobheni le-Abu Hamad. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, imikhankaso yabancintisa kukhetho lukamongameli iyaphambili namuhla. Amacele omabili ekhangelelwe ukwenza imihlangano yokudinga usekelo eWisconsin laseMichigan. Ozancintisa emele ibandla lamaDemocrats unkosikazi Kamala Harris uza khankasa emhlanganweni lo. Elomsekeli wakhe amkhethe izolo umnumzana Tim Walz, ongusibalukhulu wesigaba seMinnesota. Ngakolunye uhlangothi, umsekeli kamnumzana Donald Trump, umnumzana James David Vance, owebandla lama-Republicans, uza kwenza umhlangano ezigabeni esifanayo engela Trump. Uphenyo olwenziwa zinhlanganiso ezitshiyeneyo luveza ukuthi uHarris loTrump bangutshikilo bhanqa kusekelo abalutholayo phambilini kokhetho oluza kwenziwa ngolwezi. Sixoxelo landela ezombusazo weMelika umnumzana Dan Moyo sambuza ukuthi uwabona njani amacele omabili.
Kuyacaca umahluko phakathi kwamaqembu lawo omabili. Umahluko wakhona usobala. On one end masikhangela iqembu likaTrump, sithola ukuthi uTrump leqembu lakhe ngabantu abazimisele ukuthi bona i-America yabo abayicabangayo bona bafisela i-America yakudala lapho kwakulobandlululo khona lapho abantu besifazana ababengela ma-rights abo. And then ma ukhangela iqembu likaHarris Lowell uthola abantu abaprogressive abakhuluma nge-America yakusasa yanamhlanje nakusasa, i-America ebambeneyo engelabandlululo. And so esikubonayo ukuthi ukhetho lolu luzodecidwa ikakhulu yintsha, ngoba intsha I think isivuseleliwe ngumkhankaso kaHarris Lowell. Intsha esikubona ukubana elakusasa labo angeke lize libe yikusasa elikahle elilempumelelo ma uTrump loVance kungaba yibo abanganqoba ngoNovemba.
Ukhuluma ngokuthi abatsha baphiwe umdlandla nguKamala Harris, kodwa ngakuhlangothi lwama-Republicans kuhlangothi lukaTrump. Siyabona ukuthi umsekeli wakhe uVance ngumuntu osasemutsha laye, mutsha mncane kakhulu.
Iye, mangikhuluma ngentsha kahle kahle ngikhuluma nge-age group yalabo abaleminyaka engu-18 ngingathi kusiya ku-30. Inketho eziningi ezidlulileyo besibona ukubana intsha le engikhuluma ngayo ibingekho that involved, engingathi ibingazimiselanga kangako endabeni zombusazo, ngakho bebengavoti. Kodwa sibona manje ngokunominethwa kukaHarris kutikiti lamademocrats, intsha le engikhuluma ngayo isivukelele manje, ngoba masibheka sibhekisisa ama-trends ku-social media, kubo-TikTok, kubo-Instagram, sibona intsha le isivuselelwe, ba-encourage-ana kakhulu ukuthi bayorejista ukuthi bavote, ngoba sekuvulekile ezingqondweni zabo kwacaca ukubana elakusasa labo lisezandleni zabantu abazowina ngoNovemba.
Indaba ezisegudwini kulolu khetho siyazi ukuthi zigoqela umnotho, udaba lwabantu bokuza esingathi i-immigration, kanye lezempilakahle lezinye nje ezitshiyeneyo. Ubona kuyiluphi kahle kahle oluhamba phambili oluza kwenza abantu bavote ngandlela thize?
Kuya ngokuthi umbuzo lo ubuza bani. Ma ukuthi ubuza ama-Democrats, ama-Democrats bazokutshela ukuthi amalungelo abesifazana, ama-abortion rights abo, amalungelo awe-health care. And olunye udaba kuma-Democrats oluphambili ludaba lokupreserva i-democracy. Kodwa ma usiya ngapha ubuza ama-Republicans ukuthi bona yini kibo okuqakatheke kakhulu, bazokutshela ngendaba zabantu bokuza, bazokutshela ngendaba zomnotho ukuthi inflation ukukhuphuka kwentengo kwezinto yizi zinto abaziqakathekisayo kakhulu zona le.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe weMelika, sixoxelaye eseVirginia khonapha eMelika.
The Voice of America.
Abakhokheli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo kwele South Africa sebeveze ukuthukuthela phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu, ukubotshwa lokutshaywa kwamalunga amabandla aphikisayo labalwela amalungelo kaZulu eZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Intukuthelo le ilandela kubotshwa lokutshaywa kwabuhlungu kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change angamatshumi ayisikhombisa last year kalombili 78. Umnumzana Jacob Ngarivume okhokhela ibandla le-Transform Zimbabwe unobhala jikelele yenhlanganiso yababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Robson Cherry, umnumzana Samuel Gwenzi, lonkosazana naMathai Khwekhweza abalwela amalungelo luntu labanye okuthiwa bahlela ukuphehla uDlakela elizweni. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi sekudingeka ukumanyana kwabantu beZimbabwe, inhlanganiso ye-African Union, e-Southern African Development Community nenkokheli zezombusazwe kwele South Africa ukuze kulungiswe ezombusazwe kulelo lizwe.
The Zimbabwean youth must rise.
Intsha yeZimbabwe sokufanele isukume yalo kubuswa ngochuku ngumongameli Mnangagwa. Le ntsha yeZimbabwe lapha eSouth Africa, hambani liyelungisa ekhaya, hatshi uhlala liseyiswa sengathi alilakini.
Go and fight from there.
Umkhokheli weBuild One SA umnumzana Musi Maimane uthi kulihlazo ukuthi ele South Africa likutshaya indiva okwenziwa uMnangagwa eZimbabwe.
I call upon the South African government to cut.
Kudala ngisitsho ngithi iSouth Africa ayiqumi ubudlelwano bayo lo mbuso kantando kayiphikiswa kamongameli Emmerson Mnangagwa ngumbuso wamanga ololunya wababulali lababhidlizi.
Ubona ngobudlelwano bebandla le-Democratic Alliance lamanye amazwe enkosikazi Emma Lewis Powell uthi awususwe umhlangano weSADC eZimbabwe.
The unrepentant ZANU-PF.
Ibandla leZANU-PF selikuveze kwacaca ukuthi lizimisele ukwenza loba yini ukuze ligogodele intambo zombuso. ISouth Africa leSADC balomlando wokubona ukuthi iZimbabwe iyadeziswa.
Obligation.
Umgcinihlalo wenhlanganiso weZimbabwe Progressive Foundation umnumzana Lance Mlilo uthi uxhaso abaluthola kwele South Africa luyabathokozisa.
Sokubonisa ukuthi udubo lwabantu beZimbabwe alulona olwaseZimbabwe kuphela, kodwa jikelele eze-Africa, jikelele eze-SADC.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Msununguli Mbongolwane uthi lokho okuthiwa ngabantu ngeZimbabwe ngamanga abantu abazidingela uxhaso lwemali.
Bengalinge nje, bengalinge bangene, bangenelele kule SADC. Ngoba iSADC siyazi ukuthi inhlangano ezama ngazo zonke indlela ukuhlanganisa izizalwane zamazwe wonke eSADC. Ibuthakathi phela lobo.
Ekhuluma engcwabeni weqhawe lesizwe, umnumzana Makhethi Ndebele eNational Heroes Acre ngumvulo, umongameli Emmerson Mnangagwa uchaze insolo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezibhekiswe kuhulumende wakhe njengenkulumo ezingalabufakazi.
Sihlaselwa ngendlela ezihlukeneyo ezigoqela ukukhuluma amanga ngelizwe lethu lemikhankaso esekelwa ngemali yevela phandle kwelizwe.
Kusenjalo esikhulumeli sebandla le-ANC umnumzana Zuko Godlimbi akavumelani lokuthi umhlangano we-SADC ususwe eZimbabwe, kodwa uthi kufanele uqhubeke ukuze nxa kukhona ulingiswayo kulungiswe kulo mhlangano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Sesifike komlindi yagcina, kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona ngemali ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.